uyatshengisela ukuthi ke uZulu weZimbabwe ma angamanyana iloba yini yafisa ukuthi ayenze iyenzeka. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu amanyane. Xa uZulu emanyene uyasebenzeka konke afika kufisayo, akuba lula kakhulu. Kodwa ke nxa uZulu engamanyananga akulanto angayenza. Yikho kufana ke lo mnyaba wenkuni ezibambeneyo, kumbe ngithi umthanyelo. Umthanyelo awungeke uqamule nxa unjalo utshani bubambene, kodwa utshani ngabukhipha munye ngabunye yenelisa ukuthi ubuqamule. Yikho kwenzakala eBarberville Stadium, kutshengisele sibili obala ukuthi hatshi uZulu weZimbabwe angamanyana ulakho ukuthi anqobe, ulakho ukuthi afeze izifiso ayabe lazo.
Bakhona njalo abathi bona okwenzakale eBarberville yikuzonda kwabantu abazonde ngenxa yokhetho, indlela impumela ehambe ngayo, sebebona sokufana lalokhu okwenzakalayo enkundleni yomdlalo wenguqu. Ukubona njani nalokhu
mdlalo wenguqu phakathi kwamaqembu athi Highlanders le Dynamos? Awubi ngumdlalo wenguqu, kodwa ke kuba ke ngezepolitika. Yikho lapho ke abalandeli beHighlanders, abantu beMathebeleland, abantu bakobulawayo abayabe becabanga umbhuqazwe lapho abantu bakulo mhlubo lwelizwe ababulawa khona ngesikhathi senasana esisaziyo eseGugurawundi. Yikho lapho abantu abatshengisela khona inzondo yabo lokungathandi kwabo uncindezelo, kuncindezelwa abantu abavela kulo mhlubulo. IHighlanders ingadliwa yiCapes United, IHighlanders ingadliwa yiManica Diamonds, asozithole kulo dlame. Kodwa IHighlanders ingadliwa yiDynamos, abakuthathi njengomdlalo wenguqu, kodwa bakuthatha njengokuthi banqotshwe yisitha. Yikho sinanzelela ke sibona kusuka kube lo dlame khona. Unompembe laye usuke ke waphambanisa kakhulu, wangani ke ufavor ke iqembu leDynamos. Kubalandeli ke beBhoso ke kuyake kukhanya kuyikuthi ubuntu babo yibo sobuhlukunezekiwe, ubuntu babo yibo sobudiliziwe. Akusiwo nguqu kuphela, kuningi okuyabe kusenzakala. Siphuma kukhetho olutshontshiweyo kwabanye abalandeli benguqu, abalandeli beHighlanders. Kuyabe sokuyisikhathi sokutshengisela ukuzonda khona, lokungahlaliseki, lokungazwisisi, lokungathakazeleli okwenzakalayo ngesikhathi sokhetho. Yikho konke lokho bakutshengisa ke kumdlalo wenguquke kakhulu nxa iqembu le-Highlanders linqotshiwe. Yikho sikubona kusenzakala lamhlanje kumangalisi. Umdlalo we-Highlanders leDynamos awube umdlalo wenguqu, kodwa ke kuba ngezopolitiki, ngezepolitika njalo kuphinde kube ngezemihlobo. Yikho ngezwa-ke ingoma ezihlatshelwa ke abalandeli be-Highlanders, ingoma ezihlatshelwa abalandeli beDynamos. Kuyabe kuyizingoma ke ezitshengisela ke imihlobo yabantu, kuthuka imihlobo yabantu, okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi, akusomdlalo wenguqu. Yikho ke kobulawayo kwabalandeli beHighlanders ngowabo mbono la ukucabanga kwabo iqembu laba kumelanga linqotshwe lapha ekhaya, ikanti labeDynamos ngokufanayo elaba iqembu laba kumelanga linqotshwe ke iHighlanders linganqotshwa yiCapes United, linganqotshwa iloba yiliphi iqembu mbo chicken ini kakubi lo dlame.